Isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Lingali vuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku 24 lwezi 2023 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje sebezadibana njalo umnumzana Dingumuzi Phuthi lonkosikazi bekezela amaplanka kukhetho lokudinga ozamela ibulilima edalele parliamente kulandela isinqumo sedalele High Court.
Ngitsho lo hulumende uqobo ngitholayo izekhi uqobo babonile ukuthi kwakungasiyonto elungileyo ukuthi kube lezinto ezinjalo ezenzakalayo.
Izakhamizi zebulilima zithi zindala zombili uPhuthi lomaplanka okuba nzima ukuthi kwazakale ukuthi ngubani ozanqoba kukhetho oseluthiwe lwenziwe njalo.
Lo ozaphumelela nguye lo ozabe yenelisile ukuthi abe nolimi noma ngithi abe ne-sweet tongue azayenelisa to convince abantu bezigaba zakhe.
Izakhamizi zewange zikhala ngokungeluswa ngemfanelo kwamankampani aphatheke emsebenzini wokwemba amalahle esigabeni lesi, iningi lawo kungawabavela kwele China.
Bekungela indaba yamapollution lesibonayo, ongahlonitshwa kwemvelo, ongahlonitshwa kwemfula, izintaba esikubona kulezi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Njalo umnumzana Dingumuzi Phuthi lonkosikazi bekezela amaplanka kukhetho lokudinga uzamela ibulilima edalele parliamente kulandela isinqumo sedalele High Court. Umthethwandaba we High Court kobulawayo izolo unqume ukuthi kwenziwe olunye njalo ukhetho ngoba ummeli welibulilima edalele parliamente umnumzana Dingumuzi Phuthi wayehluleka ukuphendula amaphepha emthethwandaba lapho asiwa khona ngomunye ayincintisana laye unkosikazi bekezela amaplanka. Umaplanka wafaka udaba. Umaplanka wethula amaphepha emthethwandaba esithi uPhuthi wethusela abantu esithi bazabulawa bengekela ukuvotela yena lezano PF. Sokusele nje kuphela ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa afake ilanga lokhetho. Sixoxe lomaplanka ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Ye okukhona isinqumo sibe khona kuliqiniso lelo ukubana isinqumo sibe khona namhlanje kuNkundla enkulu yomthethandaba yakobulawayo esimayelana le constituency yebulilima. Isinqumo siphumile ezizathu ezithize eziyenza ukuthi umnunzana uPhuthi atholakale engafanele ukuba abe nguye umkhokheli wendawo yebulilima. Okokuqala kwaba lokuthusela okukhulu kakhulu mhla ka 23 kasti abadala bethuselwa ngendlela eziphezulu batshelwa ukuthi nxa bengayekela ukuvotela iZANU-PF bazabulawa kumbe bazachisela imizi yabo kumbe bazanyamalala. Okunye njalo kwakukhona kwakulamathebuli awefazi ayebekiwe emagedini within 300 meters ayehlala abantu babe ngu-4 abantu labana abangu-4 babe thatha abantu phandle bafike lapha ethebulini bababhale bangababhala babanika umuntu abaphelekezele ukuthi baye bavotisa. Njalo kunye futhi okwaba khona ngelanga lokuvota okuyilanga eligcizelelwa ngumthetho ukubana akumelanga abantu campaign kumele abantu bagcine icampaign within 24 hours. Kodwa ke ibandla leZANU-PF lalikampena ngalona lelo langa. Why ngisitsho njalo? Babephekela abantu ukudla bebancenga ukuthi kabavotele ibandla leZANU-PF bangaqeda bahambe baye kudla lunch eyabiphekiwe baphiwe futhi lama drink okunatha. So okuyinto engavunyelwayo emthethweni. Okunye njalo futhi okwenze ukuthi kuze kube lesinqumo yikuthi uPhuthi wamukela ama summons kodwa kazange aphendule ama summons wa wamukela kodwa kazange aphendule okuyikutshengisa ukudelela umthethwandaba okuyikutshengisa njalo ukudelela intando yabantu bebulilima. Siyabonga.
Manje nxa kungayenziwa ukhetho lwesibili njengalokho osekuthiwa ngumthethwandaba, kuzaba lomehluko yini ngoba kulalezo zikhalazo elalizifakile libona ngani ziyaba zingekho yini okungabangela ukuthi ukhetho lingadingi ukuthi impumela yakhona iyasoleka na?
Ngiyabonga njalo umbuzo. Iye, hayi, okukhona ukuthi thina sikholwa ukuthi umthwakazi wonke, ngitsho lohulumende uqobo, ngitsho layo izekhi uqobo, babonile ukuthi kwakungasiyonto elungileyo ukuthi kube lezinto ezinjalo ezenzakalayo ngelanga lamhla ka-23 ngoba zaphazamisa ukhetho kakhulu. Ngokunjalo ke sikholelwa ukuthi ukhetho oluzabuya osizalwenza ngesikhathi esizabe sisiphiwe akusoze kutholakale izinto ezinjalo ezizaphambanisa abantu ukuthi bavote ngendlela efaneleyo, ezizaphambanisa abantu ukuthi bavotele umkhokheli abamthandayo ndayo, ezizaphambanisa njalo izifiso zabantu bebulilima.
Lo ke ngunkosikazi Bekezela Maplanka wancindisa kukhetho lokudinga uzamela isigaba sebulilima edalele ephalamende. Ubexoxa icingweni leStudio 7. Kusenjalo izakhamizi zebulilima zithi zindala zombili uphuthi loMaplanka okubanzima ukuthi kwazakale ukuthi ngubani ozanqoba kukhetho selithiwe lwenziwe njalo. Kukhetho lwedluleyo umnumzana Phuthi wathola amavoti afika phose inkulungwane eziyisikhombisa 7185. UMaplanka yena wathola amavoti azinkulungwane ezedlula eziyisithupha 6660 votes. Umnumzana Athwel Ndlovu owezabhu wathola amavoti afika phose inkulungwane 933 elandelwa ngumnumzana Alec Moyo owebandla le MRP wathola amavoti adlula kancane amakhulu amahlanu 509. Ukuhlaziya lolu daba siqoqe lolandela ezombusazwe umnumzana Difa waJapi Bango Dube odabuka njalo esigabeni sebulilima.
Daba oluphakathi kamnumzana uPhuthi loMaMaplanka ngibona ukuthi kungumzekelo omuhle kakhulukazi endaweni yebulilima ngoba njengoba sisazi ukuthi bulilima lona ibizwa lithi bulilima lisho ukuthula. Njengoba lesisho ukuthula okusho ukuthi kuyadingeka ukuthi abantu nxa beqhubeka ngempilo baqhubeke ngepheje elilodwa kungela munye osala mhlambe elama hiccups endleleni development esiyabe ukuthi idinga bonke abantwana bebulilima ukuthi babambisane. Ingakho qhathekile ukuthi nxa kuyabe kukhona omunye owaba lokukhononda wahamba wayafika enkantolo, inkantolo yakubona kufanele ukuthi kuqhutshwe ngayo lindlela eyanquma ngayo. Sibone ngathi kungumzekelo omuhle njalo kuyumzekelo omuhle elizwe lonke jikelele ozatshengisela ukuthi kuyeneliseka ukuthi kube le clear consensus ezintweni ezenzakalayo njalo le lokuthi izinqumo zilandelwe ngendlela eqondileyo ezizachiya abantu bebulilima bonke behamba ngendlela eyodwa njalo besatisfied ngalokho okuzabe kusenzakala ngase kudlule imphumela le ethethwe inkantolo.
Njengoba sekuthiwe kuzenziwa olunye ukhetho, umbona enqoba na uPhuthi kumbe ubona ngani uMaplanka nguye ozathatha lesi sihlalo?
Nxa sekubuyelwe ukuthi kuthiwa kuqalwe phansi ukhetho kanje irirani esingayitsho ngesikhiwa lapha kusuke sokufana lomuntu ophakathi kwemngcwele emibili omunye eselizwe leBotswana omunye eselizwe leZimbabwe kube sekusiba le strip sesale siphakathi esibizwa ngesikhiwa ukuthi no man's land. Kathesi bonke sebephakathi kwe no man's land ukuthi akusakhethelekile ukuthi ngubani owawinayo uqala noma ngubani owayewini ongazange wawina uqala. Kathesi sekubuyela futhi kibo bobabili ukuthi babuyele ebantwini babo bayezama ukuthi bayekhankasa bayezama ukuthi bayebacela ukuthi babavotele lo ozaphumelela kumelela nguye lo ozabe ozabe yenelisile ukuthi abe lolimi noma ngithi abe le sweet tongue azayenelisa ukuthi to convince abantu bezigaba zakhe ukuthi balalele lento ayikhulumayo njalo bayizwisise ukuze ukuthi bamnikeze amavotes ngoba umuntu ukuthi aza kuvotela ukuvotela ngenxa ukuthi uyayithanda lento oyikhulumayo njalo uyayikhwabitha into oyikhulumayo njalo uyabona ifuture kiyo leyo nto oyikhulumayo so kuya sekuzaya kibo bobabili ukuthi ngumbani ozathi nxa efika ebantwini azichaze ngendlela abantu abafisa ngayo noma abantu bazalalela lokho abakufisa ukuthi bakubone okuyabe ukuthi nguye oyabe ezaphumelela ngoba ingakho kuye kwathiwa ama-rerun ngoba ngabe kuthiwa kule obvious winner bekungasoze kube le rerun bekuzathiwa akuvele kuthathwe indondo iphiwe lo ovele oyi-obvious winner kodwa-ke ngenxa yokuthi akula obvious winner kufanele ukuthi babuyele ku-rerun so kufanele ukuthi bona abahambi bazihlambulule ebantwini kube ngabantu abazikhethelayo so okwakathesi akekho phakathi kwabo babili esingamutsho ukuthi lo uzawina noma lo akasozawina
umnumzana difa wajabha ibhango dube ngolandela izombusazwe njalo wedabuka esigabeni sebulilima ubekhuluma ecingweni lestudio 7 esebhilitane zikhala ngokungeluswa ngemfanelo kwamankampani aphatheke emsebenzini wokwemba amalahle esigabeni lesi iningi lamankampani la kungawabavela kwele China besithi ubhuqu lubambe nki indawo yonke okungalungelanga impilo zabo ezemvelo kanye lezilimo isikhalazo sabo ukuthi uhulumende athathele laba inyathelo ngokusemthethweni unokuthaba Dlamini usethulela loludaba ngokugcweleyo esewange
Abahlali bemadumabisa eingagula kanye nje lezinye iziqinti bathi eminyakeni emihlanu edluleyo sebenanzelele ukwanda kwamankampani asebenza ukuletha ubhuqo oluphambanisa umoya ophefumula ngabantu emadolobheni kanye lemaphandleni. Umnumzana Simon Chuma odabuka emadumabisa uthi amankampani afana labo Sino Hydro, Zambezi Gas, Makomo Resources lamanye asebenza duzane kakhulu lemizi yabantu okwenza becine behotsha umoya wamalahle.
Akepha mahlayana amalahle bathwala ngamarori ama-haulage trucks lawa besebenzisa emigwaqo yona le esetshenziswa ngumuntu wonke ama-public roads sebewabulela ama-roads lawa sekuyipollution uthuli lodwa lwesabukayo akabalani labantu bona babhizi nje ngokwenza ibhizinesi yabo bethatha izimali lapha besiya ngakibo kodwa bengayenzi lutho ukuthi kumbe basuppress i-dust kumbe bayenze njani
inkulumo kaChuma igcizelelwe ngukhansela Brian Chikumbo ward 3 ewange central
every day kukuthi sithola kulama clouds ama dust and also we have got ihdm layo futhi nxa kulomoya it blows ku direction ye compound
uchuma uthi yena sesesabela impila kahle yakhe ngoba ubhuqu lolu luza lemikhuhlane enjengeyofuba
nxa ulwele ebusuku uyabusiza ukuthi sugqwele uthuli naphansi unganyathela haya phela abantu abaningi vele nxa bevuka awungeke utsho ukuthi ulele egezile ezinyaweni lapha kuyabe kumnyama lju ngedust yangkhona yena le fine dust yabe wele phakathi kwezindlu so bathi yiyo manje enjani elimazayo kumaphaphu lapha
omele isigaba lesi edalele parliamente umnumzana Daniel Molokele uthi ihlupho lezi zidinga ukukhangelwa kulandelwa isisekelo sombuso ethi izolo bekungenje
bekungela indaba yamapollution lesibonayo ungahlonitshwa kwemvelo ungahlonitshwa kwemfula izintaba esikubona kulezi nsuku so siyakhuthaza ukuthini ama-companies ahloniphe imvelo ewange
ephendula kulokho umnumzana Mgcine Ncube wenhlanganiso kahulumende e-Environmental Management Agency uthi inhlupho lezi zivamile ngesizathu sokuba ezinye inkampani kazilandeli imithetho yemvelo
efforts are being channeled towards ensuring that dusty roads are being suppressed
siyafundisa izakhamizi zewange ngendlela abangazivikela ngazo ethulini lolo njalo silemizamo yokwehlisa uthuli emgqaqweni kanye lokususa eminye imizi endaweni lapho okulohlupho lolu
Uhulumende ngomnyaka ka-2017 wanika izithupha zokwemba amankampani amaningi eZimbabwe ngenhloso yokuzama ukukhulisa uhlangothi lwezemigodi ukuze ulethele ilizwe inzuzo engaba ngamadola emelika ali-12 billion ekupheleni kwalomnyaka. Kodwa izakhamizi zalumango zithi inzuzo leka bayibone ukuthi iyangaphi. Besithi le mifula efana labodekha ingcolile, izifuyo ziyaphunza kanye lenyamazana zendle ziyafa ngokunatha amanzi alemithi asetshenziswa nxa kusenjwa. Ngimele iStudio 7 ngisewange nginguNokuthaba Dlamini.
Lo ngumsakazo weStudio 7. Sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma eVoice of America at Washington DC.
Manje ke sizwe esiphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi icala lomqeqetshi wabadlali benguqu beqembu labesifazane elama Mighty Warriors uShadrack Mlawuzi owetheswa icala lokudlwengula omunye wabadlali beqembu belisemthethwandaba izolo. Unogada wabadlali laba nguye ophe ubufakazi esithi impela uMlawuzi wahlukuluza omunye umdlali. Iphephandaba lobulembu elezimlive.com lilodaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa uthi wabaleka elizweni ngesikhathi kususwa umnumzana Robert Mugabe esihlalweni unkosikazi Mandi Jimene engabuyela ekhaya ngoba ukhululekile. UJimene ubikwa elandule ukuthi wayekucele leZANU-PF elithiwa G40 elalisekela unkosikazi Grace Mugabe. Okwamanje sengidedela emuva ngilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbono yenu elisithumele ngeWhatsApp.
Salibonani Studio 7 abalaleli bonke baseZimbabwe. Injani ngezindawo? Ya, sizwile lapha indaba yamalobolo. Sizwile indaba yamalobolo. Abantu mebelobole sibili abantu. Ukuze uhlonipheke oyihlozala. Lo mfazi ayekhona ukuhlonipha. Bangangamkhiphelanga ngeke sakuyikuhloniphe kahle. Ngaso ubhayisa umshado ufuke ushada lobola. Yes, yakubona sibi imshado ayisalasti kulezi nsuku. Imizi eminingi iyadilika siye imshado ayo. Abantu abasahlala emshadweni. Asazi nobaba mbese siwiki. Ngomama basehlula lapha emacansini. Nenda bomama bashema hayi bakhala umshado bachiya sibili bachiya so hayi kunzima kodwa hayi umuntu umelobole ngoba singathi sifundisa nzima abantu abethu so esikolo lapha ischool fees ziyadula ufike nje yedwa umlobole yathatha mahara angeke uhambe kahle so abantu bengahlanganisa izinto lezo ezamavoti zemshado hayi abaqale beqeda kwamavoti kudlule bese lingena kuleke sizwe kahle asizwisisi kahle ngoba kunzima lapho ufundisa abantu amantombazane siyabafundisa sokuthi umuntu efike ezithathele mahara hayi angeke uvume sibili noma sibabona imishado yabo sidilika fast vele phandle lapho sokunzima ukuthi kwenzakalana sazi mbe isikhathi sakhona iminyaka yakhona sazi shame kodwa uma ezama ukuyalungisiswa yonke libiyele emasikweni kahle.
Studio 7 ninjani? Siyaphila thina. Hayi siyabonga izindaba, siyabonga izindaba. Hayi siyawuzwa lo mthetho abantu bazobhasisa ukuthi ulobola umuntu sokumele ukuthi ezikhethele mayefuna uyalobola mayefuna engakalobola. Kodwa thina sithi hayi asila problem lakho lokho kushuthi ngumthetho wakibo khona leZimbabwe. Kodwa kithi kwamthwakaza hayi sizoqhubeka silandela lokho okwabokhokho bethu. Into esizoqhubeka ngayo hayi siyabonga, siyabonga kakhulu Studio 7.
Linjani kuStudio 7 linjani? Hey indaba kathi sengezochabangu lo phugeni wakhe leyi ibuhlungu. Nxa ngikhumbula kuhle ubaqale uChamisa esabizwa ngeMDCT walandelelwa yibo bona abafuthi bamthathela igama lelana bathi ngelabo namhlanje bamlandelela futhi bamthathela lithi 3+C o osengezo chabanga into levela idingi nakuthi ifake lwizibuko kumbuku yekhodi into yezano sebebonile ukuthi uChamisa uyabehlula ngamavoti uyawina so sebedinga indlela zokuthi bamkhiphe futhi njengaleyane kaMonzoro ekaMonzoro bamkhipha yadilika yona so namhlanje nakho futhi bafuna ukuthi bamkhiphe uChamisa idilike futhi njengaMonzoro umnangagwa wabona ukuthi indlela angamkhipha ngangcono asebenzisa uChaba yindlela yezile umnangagwa ukuthi waye bengabotshwa waye engadingisiswa kuye emakhoti lizabona le khoti khona iyaphumisa ithi igama ngelikasengeza uChaba lenele lithi 3+C yena bazamlande noma azatshintshe elinye igama ezilongibona bekuphawa kuphela bazamthathela futhi azabuya ngalo kodwa ngabe abantu bezimbabwe siyahlakanipha angaze abuye ngelinye igama simlandele kuphela simchiye lo sengezo chabango njengakumonzura abantu bayekela ukuyivotele kamonzura yadilika lena le u3+ kamthathu chabango akula bantu abazamlandela uzahlala labo nabo phugeni abayiba bamlandela
amavuko Studio 7 sike sibone imithetho le ebekwe ezweni lelakithi esiphila kuyo esiphilishwa ngayo akuyona imithetho yokulawula ilizwe ngempela ayisokusobala kakhulu umntwana osukugradwani sekeyabona ukuthi imithetho le ngencindezelo ayina ubuntu njengoba umbuso lo usayo unobugovu futhi unobudlova balwa nathi ezweni lethu than ukuthi balwa namanye amazwe bona balwa nathi ayikho into abasiza ngayo noma bethu umbuso wakhululwa yibo manje sesifela ukuthi umbuso wakhululwa yibo sebasihlukumeza ezweni lakithi esikhula kulo siphila kulo hayi madoda kunzima indaba yomthetho le mayilungiswe empeleni abojaji nabo sokungabojaji bazikhethela imithetho bazibeka phezu kwemithetho ngoba siyazi ukuthi abojaji nabo ubele bangaphansi komthetho akuna ukuthi ujaji ungaphezu komthetho kanjani uma kuthi umthetho welizwe lonke kumele basebenze imithetho ngokulingana bangazibeki phezu kwemithetho baqeda sebafaka imithetho yabo yamafavor akusebenzi lokhu uPaul Nyati wamapholisa uminista akasebenzi vele ayikho into ayenzayo abantu bayafa bayahlukumezeka ayikhona ngoba vele kungabantu bona sebezibeke phezu komthetho i-revolution devil system abayisebenzisayo is too much asikuqedeni konke lokhu bantu bakithi singakukhangeli kuphela ngamehlo singakukhulumi kuphela ngomlomo makusetshenzwe le phathi ebusayo asilutho singahlasela incane kakhulu
salibonani uStudio 7 linjani basakazi labalaleli siyayizwa ingoma kasengizwa Jabanga ya ngalitenda ibithini unga tenda ibithi ungaphi yena nguyo le problem la ayikalungi Chamisa tenda ibithi ngathiwa izanu ikatshani tenda ibithi unga which means Ncube amadoda lana agijima lo mgabe angeke libakwanisi bagijima be underground laba
sanibonani beStudio 7 ngicela ukubuza ukuthi kanti yena lo muntu okuthiwa nguSengezo Chabango lo kanti yiphi indoda eyake yaxotsha abantu abayo egumeni ma yena engu-general secretary we-CCC uxotsha njani abantu be-CCC ebaxotshelani amandla akhona ewathethe kubani ngoba iphathi yonke ibuswa ngophezu kwayo ongupresidenti ukhulumile yini noChamisa uChamisa wathi xotsha laba abangakulaleliyo Sengezo ma kunganjalo kumele sikubone sobala ukuthi amandla uwathathanga njalo wenzela bani wonke umuntu sikhulile sibadala asisibo bantwana abaphidwayo sikhangele okwenzakalayo kayisuthe leyo mali uzayisutha azayihlanze
kuStudio 7 salibonani kahle kahle hayi mina ngiyacela bakithi kahle kahle ngathi lo mlayezo lingawufikisa kumnangagwa kahle kahle mawukhoneka ukuthi ufike ukuthi kati umnangagwa kayena kahle kahle ucabangani ngoba phela ma wayekhampena angithi zikhona izithembiso azifaka ebantwini namanje usathule nje sokwenzekani ngoba okokuqala ngithi wayethe ugesi ngeke usaphela manje kwenzekani akuna gesi wayethe amanzi ngeke sahlupha ayahlupha abantu bezebangenayikhulula so kahle kahle kati kwenzekani yena lo mnangagwa lo Jacob Mdenda wakhe yena le speaker zakhe zona lesesikhulu
kahle kahle kathi bacabangani. Hayi, uma kuyukuthi kunzima hayi. Kwela nochamisa ke limfikisele lo mlayezo ukuthi hayi, kakazama ukuhlanganisa something lati sibonene okokwenza noma singaphandle kwezimpapo kodwa sibonene okokwenza. Azama ukuhlanganisela lati khona okwabalakho thina singenako. Ngiyabonga.
Manje abantu bemathebeleni babulawa yindlala, abantu bayahlupheka, abantu bathole izimba, esibhedlela sifile. Akula nto ebambekayo kodwa likhulumi nangakho libhizi njengento zisisile ezivane kuphela izinto elikhuluma ngazo la bantu elivula ama-audio abo ngabo sembani hayi corruption ivele yona ma isinyangena elizweni mani hayi corruption asonto e-right elizweni straight corruption hayi mina ngazi mpela ukuthi kwaye lingathithi lihleli bize mashona once ngoba kuyafanana vele because likhuluma iindaba zemashona leti into elizikhuluma apha ungavuli istudio seven semashona esemashona uvule esesindebeleni same thing into eyi-one le ikhulumayo kodwa ematebeleni laphana ziningi into ezenzakalayo lapha ziningi kakhulu into ezenzakala emathebeleni ngodubo emathebeleni abantu ababhekane nayo abantu babulaya indlala lapha abantu batshontshela inkomo zabo lapha yona izanu yetshontshayo futhi etshontshela abantu izanu p f ngoba manje kula makhansela abanje etshontsha awezanu p f
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Manje ke sizwe udaba oluveza imbono kahulumende welemelika.
Kulezi qondiso ezintathu ezidingakalayo ukuthi uhulumende weCentral African Republic azilandele ukuze aphumelele ukuvikela abantu njalo kube lokuthula. Esakuqala ngumlando wenhlanganiso yamazwe omhlaba AUN Multidimensional Integrated Stabilization Mission, iMINUSCA, omela elemelika kugatsha lomanyano wamazwe omhlaba olubona ngezombusazwe olwe-Special Political Affairs, uMnumzana Robert Hood, uthi lanxa umumo kulelo lizwe ungavumi ukuthi kusetshenzwe kuhle, iMINUSCA isizamile ukuletha ukuthula lokuqinisa ezomvikela ngomnyaka odluleyo. Ibambane lohulumende weCentral African Republic labalwela ilungelo loluntu ukusebenza ndawonye lokuqinisa umsebenzi walabo abalomlando wokuletha ukuthula kubalulekile ngoba kunika amandla abezomvikela labantu beCentral African Republic njalo kuyasekela inhlelo zababusayo ukutsho uMnumzana Wood. Isiqondiso sesithathu ngesokuthi abasebenza le Central African Republic abagoqela iMINUSCA besekele inhlelo zokhetho olukhangelelwe ukuqhutshwa ngomnyaka ozayo. UMnumzana Wood uqhubeke wathi sokuyisikhathi eside abantu beCentral African Republic bekhetha abakhokheli babo. Siyagcizelela ukuthi kubalulekile ukuthi abesifazana labasakhulayo baphatheke ngokupheleleyo kuzo zonke inhlelo zokukhulumisana ezizalandulela ukhetho. Isiqondiso sesithathu ngesokuthi uhulumende weCentral African Republic aqalise ukukhulumisana lamabandla aphikisayo lamaqembu ahlome ngezikhali ukwenzela ukuthi kube lokuthula njalo abaphikisayo balethe imbono yabo kulezi inhlelo. Kutsho uMnumzana Wood, sikhuthaza wonke umuntu ukuthi akhethe indlela yokuthula. Abantu beCentral African Republic badinga isisombululo sodaba lwezombusazwe esizabangela ukuthi ilizwe libuswe kuhle. Ilizwe leMelika lizahlala lisekela abantu beCentral Africa. Kugqiba uMnumzana Wood.
Lolo bekuludaba oluveza imbono kahulumende welemelika.
The Voice of America.
Singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Kusebenza dibana njalo uMnumzana Dinga Muziphuthi lo nkosikazi vekezela maplanka kukhetho lokudinga uzamela ibulilima edalele parliamente kulandela isinqumo sedalele High Court. Izakhamuzi zebulilima zithi zindala zombili uphuthi lo maplanka ukuba nzima ukuthi kwazakale ukuthi ngubani ozanqoba kukhetho soluthiwe lwenziwe njalo. Izakhamizi zewange zikhala ngokungeluswa ngemfanelo kwamankampani aphatheke emsebenzini wokwemba amalahle esigabeni lesi iningi lawo kungawavela kwele China. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Abangenelisa ngakuzwa indaba zethu lapho kuzithola www.voa.com. Olibhalelisa ngokuthi sikhale.